kuqakathekile kabili. Okokuqala, la uyazi ntungamelo ukuthi ungadla inyama lesawudo kakhulu suzafuna okokunatha ukuthi wehlise ngakho, ukuthi wenzise ngakho. So-ke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi. So itswayi silisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha, kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelise ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo. Okwesibili, because nxa ilahla amanzi khonaphana inkomo, amanzi lana aphuma lalokhu esingathi ngama-minerals emzimbeni wenkomo. So itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe yinkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso. So-ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela, liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi. Amanzi wona nxa ithe sesemzimbeni yenkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudla inike khona yenelise ukuthi ikugaye ikungene emzimbeni wayo.
Nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala babankomo, yiphi abalimi abamele bayiqaphele?
Imbalwa ntungameli, ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusiza ekuqaleni kwawo, bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease, kumbe ngesikhiwa i-telerosis. Umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza. Kulemkhaza leva ukuba sendleleni yenkomo. Iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane othiwa yi-telerosis. So into eqakathekileyo kakhulu ukuthi lanxa sisesimweni esibi esifana lalesi, into okungafanelanga siyekethise yikudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelele ukuthi sizidibhisa zithole idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sezidibhisa ngokuspreya nge-lapsack, kodwa linanzelele ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokuyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza kuthiwa yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatha, isisenza ngani iyaqhatha ingani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Kubesosoba lomunye othiwa yi-red water, lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhazi. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane njengabo mkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa, kumbe i-black quarter. Kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela, i-quarter evil, it's a lumpy skin. The only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine.